Njengogatsha labo mama ku MDC Alliance asikhathazekile kakhulu ngokwenzakala kumantombazana la amathathu awe youth assembly e MDC Alliance uSisiliya uNetsai lo Johanna abathethwe ngamapolisa ku roadblock showgrounds amapolisa alokhu jinja ama statements bake bethi kabalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi baseHarare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke ama-lawyers aweziMbabwe Lawyers for Women Rights esiloko sithemba sikhuleka lakuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona abala kudlawudlwangulwa lapha abakhona ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubachaya bajayele ukubarepa siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo siyakwazi kwenzakala kuGonyeti phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphethe?
Uxaso olungaka siyalwamukela sinjalo sinxusa ezinye inhlanganiso ikakhulu ezilwela amalungelo abomama eZimbabwe sifuna ukuzibona lazo zikhuluma njengokukhuluma lathi esiyabe sikwenze nxa abanye omama abangelani lezombusazwe besihlukulisiwe siyasikhulume sibasapota sifuna ukubona omama bonke labo baba phela sifuna ukubona bekhuluma sicothoza uhulumende lowo ongafuni ukuphikiswa uhulumende lowo ofuna ukuba yi-dictator.